evungu constituency njengoba sihlala sithi ukuthi ubunandi siyazenzela sihlala singabantu abazenzela ubunandi asimele kwenzela omunye umuntu ngoba phela thina silenkokheli engubaba umnanga kositshengisa ukuthi mina ngifuna lenze so silandela boyikho asikhethi upresident wezimbabwe ubaba umnanga kuyakhuluma ukuthi akula muntu ozafa ngendlala ezimbabwe as long as yena ekhona lo mbuso wezanu PF akusoze kube lendlala okhethwayo othi uyakhethwa nguye ozikhethayo ngithanda ukwenza lokhu kube sobala nxa kuthi umhlangano ubizwa hamba emhlanganweni ngiyaphinda njalo nxa umhlangano ubizwa hamba emhlanganweni uye kusithi kuthiwani ungabe obuye ukudla sokunikwa ngoba abanye basebebhalise kudala ngena umhlangano yonke uvule indlebe ulalele ukwenzela ukuthi lawo bekhona ebunandini lobo obubuyayo ungasala ungahambanga emhlanganweni nxa abantu sebeholiswa besukuhamba usithi awuholanga ngoba uyakhethwa asikhethi thina kuzanu PF evungu wonke umuntu silandela inyathelo elikhulunywa ngupresident ukuthi umuntu wonke kathole ukudla mina njengo-MP wakhona u-Omega Sibanda ngithi mina lo othi uncitshiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi kahambanga emhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo nxa usithi kulo muntu ekele kukubhala ngokuthi wena ungelinye elinyeibandla hhayi ayisilo qiniso lelo khuluma sibone ukuthi uncishwe mbani njani wonke umuntu uyasuthela wagolo kathesi sibongele uhulumende onika abantu bonke so akula muntu osendlaleni okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke ngamanzi eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibholane zisebenze ezinye ngiyakwazi zisaphuma manzi lapha nalapha into esiyayilungisa lezo ngesikhathi se-COVID kumele sigeze izandla kodwa silamanzi yinto engiyilungisa kakhulu okunye sizincedise nini bakithi amatolatolatolatola sincedisanini lamsembuya mvela uhulumende sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo indawo lesiphila kuyo ngeyethu ayisiyo omunye umuntu ngeyethu hamba lababusi ukuthi impilo ibe nhle kulula lokhu ngikhuluma njalo everyday bantu bevuku
khona ngapho ku-constituency yakho abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese-lockdown la
thina silomongamelo ositshengisayo njengoba lesisazi ukuthi kulo vision 2030 abantu bevuku bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa vision 2030 kuyini abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone so nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye asidleni bantu bevungu asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende sihloniphe abakhokheli bethu ikakhulu ubaba umnangagwa onguye upresident simnike amadlabuzane ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu njengoba nalisenza ngiyalibonga vungu and ezimbabwe ngiyalitshela ukuthi kule constituency okuthiwa ivungu okumele sibe kwazi ukuthi ibambene iyakwazi lapho eyakhona siganele uvision 2030.